umphathindaba ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa umnumzana Zweli Mkhize utshela bezindaba ukuthi inhlanganiso ekhokhela ezokusetshenziswa kwemithi yokwelapha iSouth African Health Products Regulatory Authority isithe ijekiseni leJohnson and Johnson okuyilo lodwa elisasetshenziswa okwakhathesi kwele South Africa ukuvikela icoronavirus liphephile. Lolu hlelo lwamiswa ngemva kokuba abesifazane abayisithupha abebehlatshwe ijekiseni leJohnson and Johnson kwele Melika behlaselwe ngumkhuhlane wokunquma kwegazi. Umkhize uthi phakathi kwabaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu close to 300,000 asebehlatshiwe kwele South Africa akekho osebe lomkhuhlane wokunquma kwegazi.
The clotting disorder has been identified
ingozi yale ijengiseni incane kakhulu nxa kuqathaniswa lobuhle bokuyithola.
The risk is much lower than the benefit of having to use the vaccine.
Kodwa iSouth Africa sikhuthazwe ukuthi ihlolisise kakhulu abahlatshwayo ukuze kungahlatshwa labasengozini yokunquma igazi. Kufanele njalo wonke ohlatshwayo atshelwe ukuthi ingaba khona ingozi yokuthi anqunyelwe ligazi. Ikhuthazwe njalo ukwethula uhlelo lokonga labo abavelelwa imikhuhlane ebangelwa ikuhlatshwa. Leli nyathelo selilethe imibono ehlukeneyo kuzalwane zeZimbabwe ezikhangelele ukuhlatshwa kwele South Africa. Unkosazana Mercy Mbundla uthi inkulumo esezikhona ngaleli jekiseni zibachiya belembuzo.
Kuletha ukuhlangahlangana emakhanda sisazi ukuthi ithemba silibeke ngapi. Ngoba kwahulumeni nxa lakhona engahlala nje aqoqa izandla uhulumeni engenzi lutho abantu thina singabantu sizabuya simsole futhi. Ngakho ngicabanga ukuthi uhulumeni kuhle adedele umjovo akhulule abazizwa bekhululekile ngoba akuphoqelelwa muntu.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi akazimiselanga kusondela lapho kule Jackson leli khona.
Kuhle kakhulu ukuthi sebelungisile. Kutsho labo ke kade bethakazelela ukuthi bayithole le vaccine bahlatshwe sebezahlatshwa ngokukhululekileyo. But mina kwelami side hayi cha, ngizibona ngisefu nginje ngingahlatshwanga. Nxa ngahlatshwa angazi ukuthi ngizosala nginjani. Maybe ingiphathise ngekhanda, ingiphathise ngezifo le vaccine yabo, ngizithole sengizihotshele khona ukugula. So angiboni ukuthi ngayithakazelela le vaccine.
Kodwa ke siphathamandla senkampani yemingcwabo Imthwakazi Funerals umnumzana Jeffrey Moyo ukhuthaza labo abathandabuza ukuhlatshwa ukuthi balicabangisise lelo nyathelo ngoba icorona ikhona njalo iyabulala.
Sithi uhlelo aluqhubekele phambili ngoba umkhuhlane wona ukhona njengathi sinesebenza ku front line esibhekane mhlawumbe nemingcwabo mhlawumbe sisondelelana kakhulu nabantu sidinga ukuthi bana sibe ngabantu abahlala befikelelile. Ngokunjalo sithi sengathi uhlelo lungaqhubeka ukuze umphakathi kunye nezizalwane zihlale zifikelekile.
Kodwa ke sinye sizalwane seZimbabwe unkosazana Matilda Ncube uthi yena uzabonela kwabanye ukuthi kwenzakalani umuntu angahlatshwa.
Amna ngithi cha angakulungela ukuthi ngihlatshwe umjovo.
Kuthi sikhulumele sebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Canisius Nkala ukhuthaza izalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zingekele ukuhlatshwa.
Laba abantu abavaccinethwayo baba lamathuba angcono okuvikeleka kuwo umkhuhlane we-COVID-19. Ngiyaqhuquzela njalo futhi kuzizalwane zeZimbabwe ukuthi nxa lifika lelo thuba silithathe sihlatshwe ngoba akumelanga ukuthi sigcine sesisifa ngento esingeke isibulale. Ukuvaccinethwa kakuqali namhlanje into ehlala zisenziwa kubo polio landlani. Mina ngiqhuquzela ukuthi bonke abantu baseZimbabwe kulelele South Africa kasilithatheni lelo thuba nxa lifika kithi.
Uhulumende uthi uhlelo lokuhlatshwa kwezisebenzi zempilakahle luzaphela phakathi kwenyanga ezayo abeseqala ukuhlaba asebele iminyaka engamachuma esithupha 60 lalabo abalemkhuhlane eyingozi nxa bengahlaselwa i-coronavirus. Sebesedlula isigidi lengxenye over 1.5 million abantu asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa kanti asebefile sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu lantathu over 53,000. Melesudo 7 Johannesburg kwele South Africa ngothuso Khumalo.